Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthokazo omuhle ku Studio 7 ngesonto mhlaka 16 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ngazama ukuthi ngithi ngathi iya hayi sabonga sakhukhumala vele ngathi angabaleki ize sibambe kimi sasiyi-1 sesengisijula.
Izakhamizi zelupane zikhala ngezilwane eseziqede izifuyo. Ugwetyiwe owesilisa wentalale eGuyu obulale umkakhe owayezithwele. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zelupane ku-Ward 26 zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yezilwane esezihlasela ngitsho lasemini libalele. UNgqwele Dube uyalandisa.
Izilwane lezi zibikwa sezibulele inkomo ezedlula ichumi lembuzi ezedlula ezinhlanu kunsukwana ezedluleyo endaweni ezigoqela eHopo, emahlabathini, esothini, kanye lasemasungabala. Usobhuku emahlabathini unkosikazi Miriam Sibanda ngomunye wabakhalayo.
Kwazima lapha sibili kuzabanjwa nabantu kanye lezifuyo vele seziphelile. Abantu yibasebesele ukubanjwa sebehlangane nazo kaningi abantu bezibona mesemini.
Umakhelwane kaMasibanda umnumzana Levison Ncube uthi izilwane zabulala inkomo yakhe phambi kwakhe lusile. Waswela ukuthi enzeni.
Ngazama ukuthi ngithi ngathi iya hayi sasibonga sakhukhumala vele ngathi angabaleki ize sibambe kimi sasiyi-1 sengisijula. Kodwa kwazobanjwa kwesisi futhi kwesisi wami kwazaziyi-5. Siyacela ukuthi lisincede so sesiya inkomo zethu seziyakufa futhi njengangomnyaka ophelele ngoba sisela weye ukudla indawo ezidla kiyo ubusika yiyo sesidlisa kiyo sesiyesaba ukuthi siyodlisa emadlelweni asehlobo.
Usobhuku weHopo unkosikazi Simangaliso Chuma, yena owadlelwa inkomo nyakenye, uthi abogatsha lwezendle kumele bangenele ngoba izilwane seziyingozi lasebantwini.
Inyamazana lezi sesilohlupho lokuthi aziyikhatshana, sezihlezi zikhona nje phakathi kwethu. Sobe sicela ukuncediswa ngokusemthethweni ukuthi lisincedise zisuke phansi kwethu. Nxa kungabe le ndlela yokwethusela sibonani kwabe lingcono kumbe kube leyinye indlela engenziwa ukuze zihanqe zibisele lapho ezihlala khona.
Izakhamizi zithi akusela madlelo ezifuyo zazo aphephileyo. Ukansila kaWard 26 umnumzana June Mpofu uthi inkinga yokuthi izilwane lezi zibalekela endaweni elawulwa lugatsha olubona ngokulondolozwa kwamahlathi olwe Forestry Commission lapho ikansile ngelamandla okungena khona.
Ikansile iyayinqabela lapho zingenile lapho kugcina khona eyayo imgcwele. Kube ngokunjalo ingangena eforest ngale siyabe sesikhangelele ukuthi abe forester ibebe yibo abaxhasayo.
Umeli welupane West ePhalamende umnumzana Mxolisi Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi kuyadanisa ukuba izakhamizi ziqhubeke zilahlekelwa izifuyo ngapha ePhalamende ehudula izinyawo endaweni yokuthi iphutshise umthetho weParks and Wildlife Management Bill ozaphoqa ukuhlawulwa kwabantu uma belahlekelwe impahla ngenxa yenyamazana zasendle.
Into emqoka engani fanele ifuqwe ikuthi ibhili leli kalitsho ukuthi nxa uthe wena ulawelwa inyamazana zakho, izifuyo zakho, lezi zilwane, ukompasethwa njani, unikwa njani, ubhatalwa njani.
Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngenyamazana zeganga lweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, umnumzana Tinashe Farao uthe abakatholi umbiko mayelana lezilwane lezi. Indlala yanyakenye yenze inyamazana zeganga zasondela kakhulu lapho okuhlala khona abantu zidinga ukudla lamanzi. Lokhu kwengeze inani labantu ababulawa inyamazana kanye nezifuyo ngomnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiselupane, ngingungqwele Dube.
The Voice of America.
Ugwetshwe iminyaka engamachumi amabili, 20 years. Owesilisa wentalale eGuyu eMathebeleland South, owabulala umkakhe owayezithwele esesalelwe zinyanga ezimbili kuphela ukuthi abelethe. ULetshani Ndlovu udliwe licala enkantolo yeHigh Court koBulawayo. Umsolwa wagongoda umkakhe ngemva kwengxabano eyayiphezu kokungathembani emtshadweni wabo.
Zimbabwe.
Singene kuhlelo lwamasiko.
Sigcina amasiko
wethu. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke njengehlala yenzali lami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Namhlanje lenhlanhla enyimangalisayo ngilenduna uDakamela khona ngale eGayi. Siyakwamukela kuhlelo baba Dakamela.
Siyabonga Mthembu Sithembayo, siyamukelwa kuVOA iNdebele. Sibingelela abalaleli bomsakazo lowo.
Yes, siyabonga kakhulu. Akusitele ngohlelo lwakho lwemiklomelo, sizokuthiwa ke sokulungiselelwa ukuthi kwenziwe khonokho. Akusitele ukuhamba njani?
Sesiqalisile ukumobilize abantu abadiaspora, sesiqalisile ukumobilize ama-organizations lamanye futhi ama-ministries which align to ama-programs ona lawa. Sizama ukumobilize ukuthi ke kuqaliswe silungiselele umcimbi lowozayo ozakuba umhla ka 4 and 5 April eNkayi kwaDakamela esizaba khona ke mhla ka 4 ozakula ama programs ahlukeneyo imiklomelo yona esisiba khona mhla ka 5.
Singathi njongo lapha iwenzani baba Ntoni?
Sile theme yethu sithi ubuntu bethu isintu sethu, kumbe isintu sethu ubuntu bethu. Injongo enye ikuvuselela ukuyithi bethu, ikuvuselela isiko lethu, ukuthi siziqhenye ngokuyithi bethu, siziqhenye ngesiko lethu. Bese enye injongo ke ikubonga abantu bakithi abenze kuhle besaphila, zana zokuthi siyakhumbula, we are proud by his soul rest in peace. Ukuthi sinikezile ke ubaba uPhathisani yathi ngo-2022 umuklomelo si-appreciate lokho asekwenzile i-contribution yakhe esizweni sonke jikelele in terms of ukupackage ukudinga i-history yethu ukuthi singobani, sivela ngaphi, sizama ukuya ngaphi. So injongo yona leyo ukuvuselela amasiko noku-appreciate abantu besaphila kumsebenzi abayenzileyo and lastly ukuzama ukuletha intuthuko esizweni sethu.
Ye, nxa sisikhangela sijula khonapho ke imiklomelo eyabe khona ngamaphishane iyiphi yangkhona iyabe inikwa kulo nyaka inikwa abantu.
Uzananzelela ukuthi sizabantu abahlukeneyo, sinamakhathakurezi ahlukeneyo. So xa sikhangela isizwe ama-pillars ayakha isizwe achiyene kulabanye abakha isizwe ngendlela ezihlukeneyo, abanye i-philanthropy. Sizananzelela kulabanye abacontribute esizweni ithi i-sports. Lo nyaka ke silabo ndoda njengabo uMadinda Dlovu omunye wabantu esizakunika umhlomelo. Not to say kulokhu akwenza kathesi, but ukuba i-inspiration inspire o-Adam Dlovu, inspire o-Peter Dlovu, inspire labanye abantu abaningi loku-continue i-contributor ku-football yethu. Uzananzelela-ke kulo munye usisi-ke abathi ngo-Dr. Yvonne Maphosa wase-Plumtree khonale Mambale. She's a doctor now, I think she's 29 years. Osukumayo econtribute efundisa abantwana ukubhala, reading, lokuza econtribute encedisa abantwana abangamankazana ngokudonate ama-pads nenani ukuthi kube to be sanitary wealth yabo le abantu abangoba. So ngabanye babantu labo esizabe sibanikeza, kodwa baningi nje ngoba abantu abenze izinto ezijiyeneyo. Omunye owehlangabeza laphana wenze ukuthi 30% rate ehlangabeza up to 78% enkayi laphana, njengoba sikhumbula ukuthi iMathebeleland i-pass rate yethu ilo. So we-appreciate-ke imisebenzi enjengayona leyo. Angeke ngibacede bonke ngesikhathi esikhona.
Ye, isikhathi sesivele sesidliwe ngumangoye nduna. Bala ngamakutshani khonapho-ke
sithanda ukubonga leli thuba abalaleli abathe balalela sibonga ubaba uMthembu Sithembayo ngokusinika leli thuba sesizalithatha ke leli thuba sinxusa abantu abenelisayo ukuthi beze mhlaka 4 and mhlaka 5 bezoxhasa ngoba lokhu angeke kube khona singekho angeke kube khona singaxhasananga ubuhle bakho ukukhula kwakho i-success yakho cannot be there abantu bengekho angeke kube khona isizwe singaxhasanga singabanga khona nxa ungekho wena ngoba nozakuba khona sinxusa futhi abanye abalezandla ezilula abalenhliziyo ezinhle abalenhliziyo ezilothando ukuthi hhayi umcimbi lowo phela uyadinga amafutha uyadinga amanzi uyadinga sawuthi yadinga ishukela uyadinga uxhaswa ngendlela ezihiyetshiyeneyo ngaba khona lenhliziyo owenelisayo ukuthi hayi sifisa ukuncedisa laphana ukuxhasa laphana abangasithinta ke endaweni ezihiyetshiyeneyo inombolo ngu-plus 263 775 45 6103
iphinde ntuni
plus 263 775 45 6103 kulaba abakhululekileyo labafisa ukuzincedisa mhlawumbe ngemibono ukuthi into yethu singayenza ibe ngcono kanjani ngoba kuyinto yethu sonke imbono yenu ibalulekile ngoba yiye yakhayo ngoba sikwenzela idakamela kuphela sikwenzela isizwe nje sonke jikelele
sithathele lithuba ukuthi sibonge induna yethu induna ke udakamela sibonge kakhulu udakamela ungadinga kusasa
ngiyabonga kakhulu
ye olivalisayo namhlanje ngumthembu Sithembayo uGibbs Dube
siyabonga
singene kuhlelo lwabasakhulayo
siyalambulela kusigaba sabatsha igama lami ngotabo kancube namhlanje sikuqhubeka ngengxoxo nomnumzana Jubilee Mzinaye Sibanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub sikhuluma ngodaba lweartificial intelligence
iHurutsa AI yenziwa yikampani yaseZimbabwe khona la ethiwa yiHurutsa AI layo isebenzisa iartificial intelligence iyanceda kakhulu abalimi sukhangele la kwezempilakahle iyasebenzisa njalo futhi AI ukuthi incedise ukubona ukuthi nxa ukuthi umuntu ngabe elemkhuhlane bani iyasetshenziswa nje khonapha nxa abantu bese befuna ukuthatha impikitsha behle bebone masinyane ukuthi umuntu ngabe ebulawa umkhuhlane wuphi yena iAI yenelisa ukwenza konke lokhu kubona ukuthi hayi nxa usibheka impikitsha leyo nje umuntu lo engabe ebulawa umkhuhlane enjondo ngabe ebulawa umkhuhlane onjani njani so yikho sibona khona ukuthi la kwaze lahlangothini lwempila kahle ezibhedlela iyasebenza njalo futhi i-artificial intelligence khangele nxa sisibe ezimalini amabhenki amabhange ayasebenzisa i-artificial intelligence bayisebenzisa ukuthi benanzile nxa kuyuthi umuntu secommitha into njenge-fraud kumbe nxa befuna ukwenza i-credit risk analysis ukuthi sibone ukuthi hayi umuntu lo singamboleka yini imali wonke lwekhana artificial intelligence yenelisa ukukwenza ukuthi behle bebone ukuthi hayi wena imali ungabolekwa ungayiphendulisa yini kumbe hhayi behle bekuvalile phandle then okunye ngingathi ngama-chatbot ama-chatbot asebenzisa kakhulu endaweni lezi zemali ongakhenanzela amabhenki amaningi khathi sezimbabwe la nxa ungathi uyabuza yathi bahle kuphendule masinyane loba kusekusuleko sikhathi bani yahle kuphendule masinyane i-AI ukutshele i-chatbot uxube le chatbot uyunikeze udaba lakho layo kuphendule so ngingathi iyasebenza konke wethe lihlangothi lwe-education ikhona iyasetshenziswa abantu bayisebenzisa kwesinye isikhathi iyasetshenziswa even ukulungisa izifundo ezinye zabe zi-targeted ngathi i-content iyabe irelevant for abantu abaspecific and nxa ukuthi abantu bebe bafunda remote jan phana ngesikhathi se-COVID ukuthi abantu babefunda ngamafoni befunda i-UK maclassini iyancedisa njalo futhi i-AI ukuthi improve imfundo kwelakithi
i-artificial intelligence inceda njani abantu
iyanceda ngokuba iyahlenga isikhathi ngoba amanye eminye imisebenzi yabidinga ukuthi umuntu abe yenza iphindaphinda umuntu oyenelisa ukuyenza nge-AI masinyane kayidinwa i-AI njengomuntu ukuthi umuntu hayi uyadinwa njalo ngingathi ichiphile nxa sikhangele ngoba nxa yona isenza kayenzi ma mistake njengomuntu ukuthi umuntu uyaphambanisa kangako kaningi kangako yona hhayi kayenzi ma mistake njalo futhi kuba kusho ukuthi iZimbabwe thina njengabantu beZimbabwe siyisamukele iAI ngoba iyancedisa ukuthi icreate kumbe ukuthi idale amathuba omsebenzi ebantwini bonke ngoba nxa isiba khona so kusho ukuthi kuyavuleka amanye ama-opportunities okuthi abanye abantu bethwele imisebenzi.
Abanye bayethuka ukuthi i-artificial intelligence ingaqala ukusebenza ilakho ukuphazamisa imisebenzi kumbe ukwenza ukuthi abanye basale bengasela imisebenzi sithethe imisebenzi yabo. Ungathini kulabo abayesaba lokho eZimbabwe?
Sathanda ukuthi ngibatshele ukuthi i-artificial intelligence ibuyile lapho uzosincedisa ngisho njalo iyaguqula kumbe ngithi iyatshintsha indlela esenza ngayo imisebenzi. So kuqakathekile ukuthi singayisayibeli khatshana ngoba ngakhumbula kudala laphana kwakuthe kungena amakhompyutha abantu bebesesaba nje ukuthi hayi bazareplacewa ngamakhompyutha amakhompyutha azabathathela imisebenzi kodwa njengazonke izikhathi nje abantu kuyafika isikhathi sokuthi bayemukelwa i-technology enja beqalise ukuyisebenzisa. So maybe ngingakutsho nje ukuthi abantu akumelanga besabe ukuthathela umsebenzi kodwa into emele beyenze mhlawumbe ukuthi abantu beqalise ukufundela amanye ama skills amanje bekwenzela ukuthi behlale bengabantu abadingwayo emsebenzini.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sivanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub ngodaba lweartificial intelligence. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uTabo Kancube.
Sibonge uTabo Kancube ngohlelo lwabasakhulayo. Kuhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Richard Mvalelanleya.
Ngiyabingelela bonke abantu bakwa Studio 7. Ngisithi sanibonane nonke egameni lika Jesu waseNazaretha. Namhlanje ke ngivakatshile ngiphethe incwadi yezenzo zabapostoli efundeka ke ngale indlela. USawulo uchumayela eDamaseko naseJerusalem. Wahlala nabafundi baseDamaseko insuku ezithile. Masinyane wachumayela emasinagogeni ngoJesu ukuthi yena uyindodana kaNkulunkulu. Kepha bamangala bonke abezwayo bathi lo asiye yini owayechitha iJerusalema abakhuleka kulelo gama nalapha uze ngalokhu ukuba abaqhube bebotshwe kuba priesti abakhulu na. Kodwa uSawulo wakhula kakhulu emandleni walula abajuda abakhileyo eDamaseko eqinisa ukuthi lo unguKristu. Amen. Siyabonga ukufundwa kweBhayibheli lanamhlanje. Khulunywa ke ngoSawule. USawule owayethi ekuphendukeni kwakhe kwamangaza wonke umuntu. Imisebenzi yakhe owayiyenza ebopha abantu eDamaseko naseJerusalema. Uma uJesu emphendula, kufuneka ayoqala khonapho eDamaseko naseJerusalema ekhulume mayelana noJesu. Ukuze bonke laba abamazi kahle bembone ukuthi usephendukile useyibizwa ngokuthi ulikholwa. Siyabonga ke ukuba likholwa kuka Sawule. USawule lo ukhuluma izindaba eJerusalema naseDamaseko ukuzikhuluma nasezinagogeni nasemanagogeni ezigangeni ukhuluma ngoJesu. ukhuluma ngegama lika Jesu kanti uye owayeyisitha esikhulu sika Jesu ebopha abantu efuna izincwadi kuba priest amakhulu amajuda amakhulu ecela incwadi yokuthi ngiyendaweni enje ngizwe ukuthi abayathandaza khona bemnikeze afike lapho wabopha abantu evala ngempama abantu bebotshwa abakhuluma ngegama lika Jesu kanti naye kuzamfikela kwamfikela ke uSaul kwabe uyena ke oyokhuluma etshela abantu ngoJesu ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu uJesu uyimvana kaNkulunkulu njalo nguyena umnikazi wokusonta kuthiwa ke abantu bamangaleke baqhwebana bathi hey uye lo ufuna ukusibuthanisa abesesibopha abantu kodwa mabelalela izindaba azikhiphayo ngomlomo wakhe uSawule ezikhuluma ngoJesu nizakhumbula ukuthi uJesu lapha uSawule lapha ezincwadini uSawule uyena umuntu owasebenza kakhulu naye futhi wazowakhuluma wathi mina angimbonanga uJesu kodwa mangikhuluma ngoJesu ngikhuluma ngathi mhlawumbe ngahamba naye uJesu kodwa mina ngizange ngihambe noJesu ngafika uJesu esedlulile kodwa ngifakaza ngoJesu njengalabo ababe hamba noJesu uSawule ke ukhuluma lezi zindaba zikaJesu kuthi amaJuda aseDamaseko naseJerusalema babuthana bathi no akabulawe bathe mabetsho njalo ukuthi makabulawe isipiriti lesi sasiphezulu kwake uSawule samenza wabona ukuthi sebefuna ukumbulala kuthi babemlinda nasegedini lapha ahlala khona emini nobusuku ukuthi bambambe bembulale kuthi isipiriti sikaSawule sakhuphuka kakhulu usaya phezulu wabe namandla kakhulu ukusebenza ngegama likaNkulunkulu ukutsho njalo ke singabalibali ke ababhulayo nabantwana ukuthi izikolo sezivuliwe bantwana siyaniqhubela phambili sithi ngenani ezikolweni niye ezikolweni nikhulume ngoJesu nani uma niphuma ezikolweni siyabonga ke siyanithandazela nonke nina enigulayo nisemakhaya sithi uNkulunkulu aze abe nani ezinhlungwini eniza enina azo egameni lika Jesu wase Nazareth umusa wenkosi yethu Jesu Christus nokudlelana kothando nomoya weyincwele lapha emazulwini hamba nabahambayo usale nabasalayo egameni lombuso entandweni ka Jesu Christus amen.
Sithi enkosi kumfundisi Richard Mvalelane leya ngokusipha uhlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo uEzra Chisa Spanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu leHighlanders kanye lelesizwe elama Warriors ubeke ithemba Ndlovu.
Uwelthemba wayesaziwa kakhulu ngabalandeli bebhosi amagama abalisa elithi uMabatha, Super kanye lethi samandlo njalo wayevimba emuva okwezinga eliphezulu. Nangu elonda imbali yakhe.
Ekhaya kusekezi ngizalelwe khona lapha koBulawayo. Ngakhulela eMakhokhova, Makhokhova mzilikazi ugogo zalo umama uhlala eMakhokhova. Ozalo babo hlala eMzilikazi so ikho ngakhulela khona ngafunda eMzilikazi Primary School. Then sasesuka saya eMpophoma sengu grade 3. Ngasengikhulela ke eMpophoma ngafunda eLukhanyiso Primary School ngafunda isecondary eMsitheli ibhora ngiqalise ukudlala ngisasemncane kuma juniors kaDopu Papa ngadlala.
USopa wadlala amaunder 17 lamaunder 19 eBhoso lapha asuke khona sesiyadlala ke iqembu elitsha lephinda mzala elali ku Division 1 elilabo Gift Lunga Junior uRichard Choruma labanye abadlali
ikho lapho yalenda yambona khona then I went to Highlanders ngo 1997 Andu Madinda ngadlalela iMoroka Swallows eGoli ngadlalela i Silver Stars eyajintsha yaba iPlatinum Stars ngasendlala kuMpumalanga Black Aces ikho lapha ngagcina khona i-career yami eGoli ngadlala for 6 years eGoli.
USamandlo wabamba iqhaza elikhulu kuHighlanders okwenza leli qembu lathola isicoco sePremier Soccer League iminyaka ilandelana.
Khona kuwina ama-championship lawana angu-4 in a row. I'm proud of your record yangikhona ngiyaziqhenya ngayo because awukho lula ukuwina ama-championship ngumsebenzi onzima. So ungabona uwine 4. It's a record kuHighlanders. Omunye umuntu angeke ayidawuthe and omunye umuntu angeke ayicije. So ngi proud ngento engayenzela i team yami ethanda iya Islanders.
Ngenxa yohlonzi lwakhe ubekuthemba wabizwa kuqembu lesizwe lama-Warriors lapho afika wenza izimanga.
Playing career yami 2004 First Nations Cup iZimbabwe ukuqualifya. Lama was part of the team. Yayilabo Peter Ndlovu, ilabo Joel Luphahla, ilabo Gift Mzazi, ilabo Mugay Twins, ilabo George Mbwandu, ilabo Kaitano Tembo, ilabo Charles Johane. Benjani Maruwaru lami mina ngo right back kwakho sasesikhotshwa ngo Charles Mhlawuri
ekuthatheni umhlala phansi ubeke wahle waqala uqeqesha ezenguqu
in 2012 ngiyakhotsha kwa Islanders lo Kevin Kaindo wasuka kwa Islanders ngako ku How Mine ngilo Kevin Kaindo still then ngako ngaba lesitint ku Greenfield okwamanje ngikhotsha ku Blue Chiefs ku Division 1 ame young coach want to grow nokukhula lami ngizibona sengikhotsha amathimu amakhulu sengikhotsha labo national team
iqembu eliqeqeshwa ngubekuthemba Ndlovu kathesi eleBulawayo Chiefs lidlala kusibaya seDivision 1 ku Southern Region kodwa uthi uzasebenza ngokuzikhandla lonyaka ukuze aliphakamise lingene kusigaba seCastle Premier Soccer League igabula ngezo Chiefs banda we Studio 7 kuBulawayo.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likaMasigandi elidabuka ensuza elizibiza ngegama elithi oqedukoma nangu umholi walo uBK umzukulu kaMacala.
Emsakazweni bengelele wonke umuntu ongalaleli umsakazo ngalesikhathi ngokuhlukahlukana kwendawo libengelelwa ngoBK umzukulu kaMacala wathi inkunzi emnyama evele ngolundo eziyezivele ngezinga ngumfana wasemkuza insuzu isigodi bafowethu ngihamba nomfowethu lapho mdika impilo mfo kampofu
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
inombolo zithi 0278336953 enye sibili 0707365614 can we email is lapha beyinkosi Ncube 546@gmail.com enkundleni ke lazo xhumana elamani ngena ku Facebook oqede ukoma music ku TikTok nakhona likhona ipage oqede ukoma music siyacela kakhulu singayijamela kakhulu support yena kanike ingoma online zotholakala makuphela nje yona linyanga
abalandeli ubathiyela waphi amazwi.
Siyacela kakhulu kunina nonke ukuthi niseseke emsebenzini wethu siwenzayo singoqeda ukoma bafowethu siyafisa ukuthi siqhubeke sikwenze lokuhle okumnandi njalo kodwa asinawo amandla njalo siyilutho ngaphandle kwenu sicela nje isupport yenu uxhaso bafowethu badala ngokuhlukahlukana kwezindawo nabontanga siyacela kakhulu siyacela kakhulu.
Whoa.
Kwanele mthwakazi asibeni sonke kuhlelo lunye kusasa yimi untungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.